sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhla ka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathini abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZanu PF bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi, yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi yi-United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe hatshi, njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uzakwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa bavikwa begoqela abasekeli bebandla le-TCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZanu PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi, yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli zindaba kuthange ngenyathelo leli, izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela yikuthi usexotshe uMonzora ku-MDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZanu PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube, isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe, simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference yokuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Ayisimfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni, ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le-Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo ku-Congress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke, wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiwa ku-Congress, nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babukomithi engabuyi kumhlangano ye-standing committee ngivesele isikhathi nje engahlanganile kule lebandla lonke owezo kutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhipheki eParliament abe seqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezivonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani akusoze kumanga lisembayembaye simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo.
Unkomisi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube sesike sezwa abanye njalo abafana nabomzuri labo bekhala ngokufanayo. Bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha?
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli buka President Monzora isintu sithi akugobolingela sici alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhu langalokhuya noma ngubani noma ngupha umkhokheli kuzana kuCCC nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinge ukukhala ngaye angakhala ngaye kodwa okuqotho okumele abantu babekwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zabo bekumele ekuchilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani manje khonoko akukhulumileyo lati besukuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubona izindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khonale ibingasiyo yokulungisisa bekuyindlela nje ukuthi umuntu achiye thela inhlabathi sizananzelela ukuthi ukomichi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula bazama ukwenza enye press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owaye ngusosihlalo ekhangelelo lohlelo so yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizwa ubuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka engangako baba ukomiti bengakafundi ukuthi idemokrasi isebenza njani ayisebenzi ngokuthi wena ufunani kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani.
UMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu?
Yebo siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwepresident lona lolo luka 2023 uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile wonke ama paperwork osemelele nje ilanga le nomination day so ubaba uMonzora uyabe yi-presidential candidate emele ibandla lethu le-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Namuhla lusuku lokugcina olwabekwa inkantolo yeConstitutional Court ukuthi idale lePhalamende libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na limali. Ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho yona elamalunga ambalwa nje ihlafunelo ludaba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe limali okuyinto ecunule abamabandla achiyeneyo agoqela abe-TCC labezanu-PF. Akucaci ukuthi iConstitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi. Okwezelo ludaba emthethwandaba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise limali umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yePhalamende bona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe limali. Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000. amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSwanda endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USwanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labana babethengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahole maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokusibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Kwasokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi becontest izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibise uba uGawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sese sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo la. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzima izweni kuleyo ngobani lase sikhuluma i-politics lezi ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyi enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngokuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezimali. Kumele kube ngakwabantu bonke ngitsho labayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise. Kube ngumlandi wakahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers emele isebenze emsebenzini naleyo. Kule qiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolu thumba olalutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhona akulunganga lokha. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali akuzami ukuthi senze shote njekwayathini ivalele abantu lana. Hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana nomtengo ephezulu eyabiza usuku engeneliswa ngabantu. Imtengo iphezulu imali yemthelo leyi ekungena kunemfanele iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma labo uGawule.
Yikho ngishilo ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kandivelele uLandani emsakazweni ngoba ngabe ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa abaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edale lePhalamende iZanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ayihlale enjalo. IZanu efake khono. IParliamentary Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engawa-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona amafizi awana endiyana arayit. Abe-opposition bebethe hatshi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyileke leyo ripotile etheni phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi naba bantu laba abathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasikhambi ezinjalo bakutsho ngaliphi kwezothi sonke sizwisise bakuvimbile
phoko
iZanu PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokusho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi fithi intengo enaleyo kuthenga ukuthi abantu banciphise amasize nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana nentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunwentisa umuntu oninzi kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi anwentise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isithiwa nwentisa ayeshileke ukuthi anwentise nxa uthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi laye ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi abantu ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kuyeshishiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent ayefuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
uvala khonapho-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalile ephalamende njalo ulilunga le-TCCC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni Izim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo einsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZanu PF. Umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya sithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanwanani isitudiyo sevini basakaza wahle siyabonga ngehlekezeni ebipha zona emihlanganeni awu amhlophe shuwana mtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe iqiniso njengoba injalo ayikhona ensukwini athi uthi usegcekeni uyiphikise uyiphikise namta uyavuma siwile ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu
isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo live talk mboni ngani ngesinye isikhathi esiphonga ukuphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokhu liphinda into yodwa ividiyo nxaze lidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku-social media nxa lingila kumbe okunye kokwenza kungabe ngcono li-time music kulokuphinda into hayi live talk lingayibuyeleli ngayi 30 minutes sezitshayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi ngilalele kuphinda indaba engibengizilalele futhi hhayi mina ngamphasa kakhulu ama-corrections hhayi angiwafuni
balibonani sizesakithi sangomthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe bezimathanda elizweni lakithi mfela ndebele hlangana mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo umndodana kuzencane buyaphaza esijoloshe
angibengelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju umfo kaNdlovu lo ekhaya ngokudabuka ngisinkaba yezwe emasase kumakhinda ngimsakaze ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibengelela ukhulu umgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabashiye ekhaya phinde ngengasekhaya futhi gogogo ukuzalwa khona umama ngibengelele ugogo wamadlodlo nokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu nkosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngokunjalo siyabonga
ye. Kuthi sesizivile linjani lami khona ngabo Hayi, sina siyajabula ngokuthola indaba ezimnandi ezilamaqinisa. Ezifetifezi lazo zonke, hayi lokho esikuzwa ngapha, kutatiri kugadzira migwagwa, makiliniki, ngapha egadzirwa itabantu, imali zethu.
Ntunga, uvuka njani lapho, uvuka njani budomkhulu, uvuka njani budomkhulu, heyi, madodi. Akwenzakala kwelethi ilizwe kunzima, madoda, kunzima, kunzima. Bese sicela nje siguqa phezulu, sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa. Ekwanise nje ukusithathela bonke bona laba bantu bezana abahamba bakulimpi. Okokuqala iqale ngaye Zulu president. Ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa nkosi yami. Ah, mna ngakwase sihluphile thina umtshalalo bantu benkosi. Asisakwazi ukuthi senzeni, sicatshe ngawo, sikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho. Hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, kanti ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi. Nasisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngalizanu PF. Hawu madoda, kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sesiwuthetha umbuso madoda. Abantu bengakhali, obaba uGawule bengakhali, oJuma bengakhali, omnankakho bengakhali, ngoba labo basazobona.
Studio 7 salibonana enkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Hheyi, ha siyasiza indaba mpela abaphawula, abaphawulayo nangama-voice note. Hheyi, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Sikhali. Hheyi, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into eyenzeke kuye. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathwe avalele ejele ngapha enganacala. Hheyi, hayi, umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Ngempela namfuna ukukhuluma amanga, abantu bezanu PF liyasihlukumeza. Yazi namasizo into ezifana nalezi, siyahlukumezeka kakhulu emoyeni. Siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele, ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambi siyebheyi, but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo. Kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho, ingalo yomthetho isebenza kanjani. Ma kunjalo usuke ungasazi, niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu. But anyway, asinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe. Ube niqhawe yena kithi, kodwa engakusho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko, because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo njalo. Bamayele nokuthi akhiphe imali esibambi sosebheli. EZimbabwe kunzima, kunzima kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Kuyadumaza kakhulu ukubona uJobu Sikhala ehlupheka ejele, evalelwe okomnyaka wonke, okokuthi akusela le nhlansi yokuthi uzaphuma ekumele abantu bakhe labo abafelayo lamandla ejele, ngoba soze kuyo ukhetho elokhu ephakathi. IZANU PF ayibonisi ukuthi izomkhipha noma nini. So uJobu Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu, wabotshelwa ukukhulula abantu sinsoloko bavuma iphathi yabo isaseyi-MDC kuze kuye manje. Yi-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabweni ngabe ayakhululeka emaketane neZANU PF la khona. Kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfaka entilongweni, akulalo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJobu Sikhala nde kumele akhitshwe. Abantu beZANU PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJobu Sikhala kafele ejele ngenxa yokuthi wayefuna ukukhulula amaZimbabweni. So la amaZimbabweni ayakubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJobu Sikhala ulungile afele ejele, kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu. Ukuthi icala laJobu Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela, indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe bahlukunyezwa iZANU PF. Yena efekile kuphela nje uJobu Sikhala ufela lokho nje, noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lafa laphela. Abantu beZANU PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJobu Sikhala kungaphansi kwesandla sabo, ngoba noma bekhuluma bathi uJobu Sikhala ufanele efele ejele, nangazi bakhuluma ngani. Abantu beZANU bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalali icala, kungalabo abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7. Siyabingelela emagubeni wano mhlaba sithi zinyani lesilo sizinyama sikamthakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana, bengiye kumali mami le Cholocho. Hayi, kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi ukuthi imali lizwe banele ngela mali, ngoba leya nto isisebenza sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kweze Melika lulokhe lusegudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha butshapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcinele ezingwalo butshapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi yahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kwele Bhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ukuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezentambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezinye izinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi kubonakale inkohlakalo noma ngithi kubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe lezo ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe acine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlawumbe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlawumbe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlawumbe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo esake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela bayaxova laphana eminyakeni yalendlulileyo esake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okokutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababize ngesikhiwa sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo singakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu e-AMB ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala kukathi nxa sisakhangela abanye labo abafana no-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa ke ngesikhathi sikaDonald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abeziyizizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kwele Bhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lechani ndinophumula zina langu ndintunga milinkomo lichone kuhle.